eNdebele.
Livuka nje 7 ngolesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC Mnumzana Nelson Chamisa uzethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo selizwe kusasa ngesikhathi abalandeli bakhe sebesola ubukhokheli bakhe.
Babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bethinta into eyabangenisa esihlitsheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe.
Izikolo zivulwa kusasa. Ngiyaphinda njalo, izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze baye emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichoko.
Ngingabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ngivele abasoze baqanisa ukuthi bafike nje esikolo basebenza.
Umthethwandaba wala ukupha amashurugwi angamashumi amane azama ukususa abanye bawo esitokisini seGogwe ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso sebhayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC Mnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe kusasa, State of the Nation Address, kumbe sona ngamafitshane. Umbiko lo uzaphatha indubo uZulu ahlangana lazo ezigoqela ukutshabalala komnotho welizwe osokulethele inengi ubunzima obukhulu. Lumbiko uza ngesikhathi abanye besithi oke wabanga umlamlankuzi kudaba lweZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki kumele aphenduke elizweni ngokuphangisa azephendla ukukhulumisana phakathi kukamongameli webandla leMDC uMnumzana Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Umbeki uke wahlangana lababili laba kunye lenye inkokheli yezombusazwe eHarare ngompalakazi wathembisa ukuphenduka njalo elizweni linyanga. Inkulumo ezakhokhelwa ngumbeki ngomnyaka ka-2008 zadala ukubunjwa kukahulumende wenkazatho phakathi kwebandla leMDC lele ZANU-PF. Bakhona sebesola inkokheli yeMDC ukuthi ayila bukhokheli obuqotho ngoba kade yathembisa ukuthi izathatha amanyathelo okubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungisise ukuhluphayo elizweni, kodwa lokhu emadolonzima. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana. Wambuza ukuthi ubona inkulumo ezintsha lezi ziphumelela na.
Inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukaMgabelo Morgan Tsvangirai loMtambara, okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho. Sebeginyile baphelelwa ngumlomo, baphelelwa langamandla phakathi. IZANU yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale ikhule ibe yilokho esiyibhokhona. Ngakho babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bethinta into eyabangenisa esihlitsheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe. Abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest. Hayi lokho esethi kubona lokwenziwa eZimbabwe ukuthi bathi bengaprotesti bethi siyathatha amalanga amabili, siyathatha amalanga amathathu. Kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni, kungabi lo muntu emsebenzini. Lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni. Ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa.
Kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasotsha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutyulwa babulawa. Abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu.
Inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo ukuthi benze imbuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba abaphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla. Abakwamanye amazwe anjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini. Bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labathuphi alikho lokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa. Akusake kwenzakale khonokho kodwa ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani. Lokhana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise uchuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu beqine bebuyele emsebenzini.
Kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard.
Hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula ngihlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esikhalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika maye sihlisa inkwaphana ngoba akubali inani lamavoti abawatholileyo laba bakupolati ukhangele la mandla abalawo njengenkokheli akulalutho laye ubakumnakagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu ukuthi abolise umhlaba ukuthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphikisayo ngamandlwane lawana abantu bezimbabwe ongamelanga bawathathe ngokuzotha kuyadlalwa laphana.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichova. Bathi uhulumende kumele engezelele iholo labo lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475 ukuze benelise ukunakekela imdeni yabo. Uhulumende yena uthi akalayo limali. Ngolwesihlanu idalele Apex Council elimanyanisa izisebenzi zikahulumende lomqatshi libe lomhlangano lapho uhulumende athembise ukukhwezela izisebenzi iholo nesilinganiso esiphindwe kabili kodwa izisebenzi zasitshaya phansi ngenduku zathi ngeke zamukele limali ngoba iyabe ilokhu ingafiki kusilinganiso samadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo uthe izisebenzi zikahulumende zizaphiwa imali engange RTGS $400 ngamunye ezangezelela iholo lezisebenzi kodwa zona zala ukwamukela imali zathi lutshwana kakhulu. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zithi zilako ukukhala lamsebenzi ngobunengi phezu kodaba olufanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kumbe iZimta ngamafitshane umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo usumuki kakhulu ukwedlula lapho besiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalowo ukuthi athi nohambe emisebenzini kuyathekisina. Abaningi abaye emaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So into esiza kubonake ukuthi ababalisi abaningi bazensileke ukuthi baye emsebenzini. Yebo bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho ezikolo. Kumbe abanye nako balokungama-projects abakwenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu baye bekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanisa ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi even amalanga amabili, amalanga amathathu esiqine sizama ukuthi siye emsebenzini lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi sebekhathele sibili. Xa sikhanyele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangane babo bebe bancedisa. So esikubona khathesi ukuthi wonke uyakhala i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinto esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu kubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje thina lonke sibe sisemhlanganeni we-Apex Council. So la i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile ke iphepha elichasisa khona ngesiNgisi sibe sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So ke bavumelane khonokho amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lobuza siphambanise ukuthi izikole zivule kuhle, buza siphambanise ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sokugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso asikho yine sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende.
Hayi kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyachiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, sithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini kodwa izisebenzi sezigcina ke sele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngapho. So lokhu kuyathiyana kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikucathise sokhulume nohulumende sibacathisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyesebenzi.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ngamafitshane, ubexoxa ecingweni leStudio 7. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umthethwandaba wale ukupha amashurugwi kumbe otsheketsha asebe yazwakala ngokuthi ngudvangu bezithi bona ngamashurugwi abangamachumi amane abazama ukususa abanye babo esitokisini segogwe ngeviki edluleyo. Umthethwandaba walile ukubapha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sale. Umanji wegogwe umnumzana Masiona Short Game uthe bengaphiwa ibail amashurugwi la bazabalakho ukubaleka elizweni. Iphepha ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe uCaroline Ngwenya wamsiphuna inwele. Kodwa uNcube uthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe emthele ngebhakede eligcwele umchemo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ayi, sanibonani zihlobo. amagumba amane lapho elikhona umfana kaMlondo lo khona lapho egoli njalo ubuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo empuku ukuthi babasithathayo belo zwelo labantu babo nelizwe lobuzima kangaka ube babambisana nabantu ngoba abantu bevele behluleka bexakeka kanjena inkukhu uma izoyathengiswa nge-black market yona isenziwa futhi eZimbabwe i-product eZimbabwe kutho ukuthi iphuma njani e-national food khonobona kumele ube ubhekisiswe kanti asinawo ama-leaders khona lapho emaphathini wethu o-MDC alamandla ukuthi bakhona ukulawula into ezinjalo ukuthi kwesinye isikhathi kube kube into elelwa ngabantu ngoba sengibona ngathi sokompunze ekudlemini lokhu kwakhulunywa ngoshaya ukuthi leli lizwe seliyabuswa zinyoni ngathi sengiyakubona noma kwenzeka ngakazalo noma kwakhulunywa ngakazalo ngoba lokhu kubuhlungu kakhulu sesitsho nakho khonokhu kwabotitsha labo kuthiwa oticha bahola ama-1,000 rand umuntu onguyofundisa bona opresident nawonke abantu kuze sifike emazinini asiyabe sinyeni okunye mbona athi lathi kwesinye isikhathi sokumele sitshintsheni ukwenza sesiye sabe kwazi kwaba kakhulu ngike ngizethi ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova sesithathe ulolu hambo lwama-Israelites ukuthi lwathatha 40 years sesilinde phela yena uMoses ukuthi ayifike ajoyinane nabo Aaron nabo Caleb ngoba mbona ngathi i-40 years ikwanile ngiyathemba ukuthi bazosikhipha ngasi-50 asiqinene edolweni amalidethi nawabe namandla inkosi yosisi
ye sanibonani balaleli be-Studio 7 yona khulumayo umndeni laphekhaya okusemoyeni wami okungiphatha kubi kakhulu ukuba izikolo ziyavulwa kusasa mina ngilo mntwana manje oya ku-form 1 lo mntwana oya ku-grade 1 lo mntwana oya ku-grade 4 lo mntwana oya ku-grade 5 lo mntwana oya ku-form 2 bonke la bantwana engikhuluma ngabantwana bafanele ukuthi babhatale kambi yami ngimalini mihlezi khonapha ekhaya eZimbabwe ngumachayinyoka nje ngihlale ekhaya kula la peace job kula la lutho kula lani lani kodwa uma kukhulunywa ngendaba zesikolo vele njenganamanje ngihlalele sengiyitshela nje ukuthi loya ku-form 1 uyayeka isikolo oya ku-grade 1 maybe uzahamba but into ekhona ikho ngumqubo ayikho nje imali yokubhadala ngitsho nencane ayikho ngitsho so yikho kungiphethe kabe emoyeni wami okuhle
basakazi abahle siyalibingelela mina ngise Goli ngokubamba bamba kungamatohwanyana hayi abantwana esikolweni abaya kulalutho abantwana abaya esikolweni angazi ukuthi sizoyenza njani abantu abethu abasoze bafunde ngendaba kamnanga kwalowo ongalasizo laphana eZimbabwe asikwazi ukuthi singamthini hayi siswele lokuthi singamthini lwana ubaba akulazula kulalutho akula school fees kuyakhupha yonke into nje akulanto ehambayo kulelani lizwe mina sisakwazi ukuthi simenzeni umnanga kwabakithi sisakwazi shemu asilala amazwi ukuthi sikhulume siyaphelelwa silapha sesizintandane nje lasegoli lapha sesingathi thina sisasagidike emoyeni asilalizwe asilazi ilizwe elinjeyana thina eliyangisayo elinjeya kubuhlungu sesidlula ngamanye amazwe abafana labo Zambia labo Namibia baze babe ngcono abanye abantu bakahamba beyodinga umsebenzi eNamibia nakubo Zambia kushiwa iZimbabwe yakhithika yaba nje ngendaba yabomnanga kwashuwa akula nje lala amazwe phela la awakha ngasincedisa sabe lokho esikhuluma kuphela sikhuluma kuphela no-2020 azaphele ayikho nje kubuhlungu lokhu kubuhlungu kakhulu 2020 uzazaphele layi kufane kulokhe kunje abantu abethu abafundi abantu abethu besibathathe sibalethe ngapha futhi egoli kungcono sicabanga ubabuthi abantu abethu sibalethe ngapha egoli ngcono kakhulu sohlupheka labantu abethu sisale ngala bantwana khona leZimbabwe yakhona leyo ngoba kula ncedo
linjani balaleli be-Studio 7 mina igama ngukabadela la into engingayisho lami lapha iZANU-PF kayiyeke ukuthi ibilokhu itshela amaChina ukuthi bebuye bezosebenzisana bazothola uncedo from eChina what iChina ilaphana ukuzokhuquluza wonke umnotho weZimbabwe banjalo amaChina siyabazi ngezinto zabo ezingaqinanga khonapha manje babhizi sebegcwele iZimbabwe yonke bazothatha yonke lento ikhona platinum gold yonke into ekhona bazobayithatha amaChina within 5 to 6 years baye beqede yonke into akulanto ezohlala ikhona ezosala ikhona mase besukile bona amaChina abantu abangalancedo andingibonge njalo ukuthi lo ndoda wezano lo osevuma ukuthi bayenza iphutha bakhutha ugacha ekutheni beqondise izinto especially sibeqala ukutshintsha izimali from US dollar beletha idollar labo leli phepha labo lele bond ngabe baziqondanisa ngendlela e-right at least uyavuma uyabona ukuthi mayethi bakhutha ugacha vele bahlala bekhutha ugacha vele ngoba vele azange bekhethwe ngabantu bahlala betsho kanjalo kuphela bekhutha ugacha kuphela. So hlala kuphela sikhala kuphela ngabantu abangafundanga lapho.
Balaleli livuka njani? Hayi, thina siyavuka labasakazi. Hayi, kweze esikolo bakithi besicela ukuthi uhulumende ngenele. Kakhulu ezikolo ze-government, i-price ihlale nje kube nalana endala ngoba bakithi kunzima. Kunzima nzima nzima ukuthi asikwazi ukuthi singabambanga. Abantwana bazahlala ikhulumende sisolithi sibe kahlale sabantwana sicela sibili isandla sayo njengoba ijile ukuthi isikolo akufuzanga zikhwezwe kayilalelwe bakithi hathi izikolo zayo ingakhuluma kayilalelwe ngoba hayi kunzima ukutshajwa imali vele ngekho. Ngisho shua siyafisa abantwana befunda. Sicela isandla sayo sibe khona. Ngiyabonga magesi.
Salubonani kustudio 7. Igama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngegovernment yakithi, igovernment yeZimbabwe le ezanu le. Bacabangani ma kusasa kuthiwa kuvula isikolo, amateacher aboleka imali zokuya emsebenzini, abala mali. Abantwana babo babhadala nge-school fees but uthi abasebenzela uhulumeni. Ingasabali amatitsha kuphela, wonke umuntu nje osebenzela ugovernment. Uma bengakwazi ukunakekela izisebenzi zabo, ngike ngabona enye i-headline isibusiswe moya ukuthi wonke umuntu ofisa uku-apply umsebenzi eZimbabwe ezo-aplayekha uphi umsebenzi abantu abaseZimbabwe fule ukuthola umsebenzi. Sala abantu badlala ngey'moto zabantu.
Hayi bantu abahle be-Studio 7, ninjani? Mina nguSibanda Sibobela. Siyathaba ngenyuzi elisipha zona, undiluted news nopropaganda. Inyuzi ezizwakala sithi inkosi ibe nani eliphathise, kungekho lina ngeke sithole inyuzi ezikodwa ngoba ezethu ngapha ekhaya ngiqala ziphekwe zilungiswe ukubana zibeke uhulumente ofusayo esimeni esingani sihle ukuthi ozizwayo lozibalayo abone ngani uhulumento uright wenza kahle njalo ulabantu enhliziyweni kanti yena uyozenzela yena okwakhe ukubana azisuthisela lapho kwelinye ilanga bekebe bangabantu bayekuba zinyamazana ngoba lokho abakwenza naye bunyamazana. Njengamanje bathi thina abantu kwitesilini esifanele impilo bona ibabenyana. So kuhle kucaca ukuthi hayi uhulumente wakhona uvele uyazicabangela ngokwakhe kanandaba nomuntu ngoba vele ngabe kwangawumuntu esihlalweni ezibheki anganandaba nomuntu. Siyabonga nkosini phatisi.
Siyabonga labo ke yibo abalaleli bethu abenelise ukusithumela imilayezelo yabo ye-WhatsApp 2465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 phansi kwe-2 minutes lingathuki njalo likhulume nje elikuzwayo enhliziyweni zenu kodwa lingathuki. Siyabonga. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuzamazama komhlaba i-earthquake okuthiye ele Puerto Rico kulitshaye waba lo monakalo omkhulu kakhulu, kwalimala abantu, kwafa lo muntu oyedwa. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Moon Jae-in uthi kumele kukhunyiswane umlotha lele North Korea. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Usomlomo wedale leParliamente ngapha kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi uzaqhubela amaphepha okuthonisa uMongameli Trump edale leSenate kuyona le iviki esithi ube wabambile la maphepha ngoba kumele kulungisiswe ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuthi kube labafakazi. Umongameli Trump uthi uzasebenzisa amandla akhe wonke awaphiwa mele baphe ubufakazi edale okuyikho okufunwa nguPelosi lamalunga amaDemocrats. Kubikwa esekhona lawo amalunga ebandla lemaRepublicans labo abathi hayi kumele abafakazi babe khona kucala likamongameli Trump elokufumbathisa umongameli wakhe le Ukraine. Sukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yalapha kunzima ukuthi kuzakuya ngakho kukhanya ukuthi kuzawuba njani ngoba kukhanya lezi zindala zombili amahlandla wonke amacele wonke akhanya khanya lawo efuna ukuthi edweba phansi abethi ukuthi ke balamandla ke khona ngayo lo Mitch McConnell.
Ye kodwa siyabona ukubana uMongameli Trump uyala yena ukuthi kube labafakazi useze wakhuluma yena wathi nqa
akutsho ukuthi kasazi ukuthi umthetho uzakuthini kasazi ukuthi khona umthetho ozakuthini lapho ngoba
ye manje nqa ukhala ukufihla umnumzana Trump nqa yabe yalela ukuthi abanye bafakazi
akutsho ukuthi kukhona ngoba njengoba esala kutsho ukuthi kukhona phela aloba nga engalalutha lifihla bengazi ukuthi azama ukuthi abavimbele ngaleyo ndlela kodwa nxa kunjalo kusho ukuthi kukhona akovimbayo.
Thick black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since. Always real, never fake. Wife in material, she's the type of dream woman. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Tell us, tell us.
My funny le cherry yakho yami cherry inhle yingoma kamsizi K isidlulela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukubana liyenelisa ukuthi lizwe ezinye njalo indaba ngo-7:30 ntambama kumbe singadibana njalo sikhathi sinye 6:30 kusasa. Igama lami nguChris Gande ngilifisela usuku oluhle asidibaneni njalo.
Mangwana nakanaka tereri.